kizo zonke izisebenzi, kungaba izisebenzi zikahulumende, kungaba izisebenzi zama-parastatals, kungaba izisebenzi ku-private sector. Izisebenzi zonke nje siyazixwayisa ukuthi lingaze lavuma phela ukuthi linikwe imali elingasoze liyisebenzise, imali engasoze ilincede. Akusimangalisi ke nxa kuyikuthi sizabona kunyanga ezilandelayo, sizabona amadokotela njalo lamanesi labanye ku-private sector sebengena emgwaqweni, kumbe bengena ezitaradeni, kumbe besala imisebenzi. Akusimangalisi ngokuthi yikho esibakhuthazayo. Sibakhuthaza nje ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, ukuthi lizilwele lodwa. Akula muntu ozalinceda, akula parlamente ezalinceda, akula bani wena ozalinceda. Yini izisebenzi okufanele lizincede, lizilwela ilungelo lenu. Imali kayiphume loba bayafuna, loba kabafuni abaqhatshi, kabayibhadale leyo mali esiyitshoyo. Sibakhuthaza nje izisebenzi suku zonke, sikhangele ngokuya amalanga alandelayo, izisebenzi zonke zizabambana. Sizabona ke izisebenzi eziku private sector, eziku public sector, sezibambana, zidimanda ke ukuthi zinikwe ke iholo elilohlonzi.
Kuludaba lwezigidi lezigidi zemali eyasetshenziswa phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ukuthengela abalimi okokulimisa abangasayibuyiselanga leyo mali. Zithini izisebenzi ngalolu daba?
Izisebenzi eziningi ungane okwamanje bathi kungangcono uhulumende wezano arizayine. Uhulumende sibili nguye iproblem enkulu, ngokuthi nxa ezavumela ukuthi isikwelede sebhanga elikhulu liphanyekwe phezu kwabayanga, abantu bedubeka kangaka, kungangcono phela yena uhulumende lo asuke. Into ekhulunywa esizwa iphuma ku zisebenzi eziningi ukuthi kunganani uhulumende lowo akhitshwe, nxa engafuni ukurizayina ke uhulumende yedwa, akuzamwe indlela yokuthi uhulumende lo awiselwe phansi, ngokuthi asohulumende singathi engakha nxa sibona imali engaka. Inganikwa abantu nje manyana kungalale phepha elichoyo ukuthi lezo zinto zizabanjwa ngayiphi indlela. Asikwazi okwamanje ukuthi labo bantu lezo zinto zange bezithengisele abanye yini, bafaka imali ezikhwameni. Akucacanga konke lokhu, kambe imali engakho yayingaphongukuphuma kungalama record atshengiselayo, kungalahlelo njalo olukhangelayo ukuthi lezo zinto nxa zingakaze zibhadalwe, impahla zikahulumende phela. Nxa esikwaziyo thina ikuthi nxa uthenga ulutho i-high purchase, nxa ungakaze uqede ukubhadala, leyo nto ayisiyo yakho.